into emangalisayo ukuthi abantu ababili bengaba nenotho engaka and siyazi ukuthi bemthetho eZimbabwe ukuthi abantu babe namapulazi elidlule lilodwa umuntu eyedwa kumbe enyembuzi akuvunyelwe emthethweni. Kodwa okumangalisayo ukuthi abantwana bakagqwazi babe lomhlaba wonke lowo ngathi lokhu sibambeka ngaphansi ukuthi sikuzwisise. Sometimes asithi ngxenye ngamanga, but since kungamaphepha asedali lawa sikusho ukuthi ziqiniso. Awukekwa ukukholwa noma ukufunda ukuthi zakale Zimbabwe okwamaqiniso. Sesibonele ukuthi iZANU-PF ibone kanjani, ngoba konke lokho asikho ukuthi kuyinkinga kaSimba nobhona, but kukhombisa ukuthi iZANU-PF kule nto vele ezenzakalayo eZimbabwe under the watchful eye seZANU-PF ezingekho right.
Kuke kwaqhutshwa uphenyo lokuthi katona umhlabathi usezandleni zabobani, amapulazi asezandleni zabobani, uzivanwile amapulazi amangaki. Kodwa impumela yalolo phenyo asizange siyibone. Kungaba kuzanywa ukufihlwa into ezinje yini ngokubona kwakho?
Yebo, bayafihla ngoba nxa uphenyo lolu lungaphumela egcekeni kuzotholakala ukuthi labantu abaziphethe eZimbabwe balamapulazi adlula elilodwa kuzathiwani manje. Utshela ukuthi umnangagwa enjeyana ngabe nepulazi eliyi-1 akulanto enjalo. Ama-reports okuthi mbani olamapulazi amangani asoze siwabone eZimbabwe. iZANU-PF iphethe umbuso asoze siwabone ngoba vele bona abantu abakuZANU-PF kwampa. Akwenzakali ukuthi bengabi namapulazi amaningi umuntu eyedwa. Yikho phela okasimba lobona lokhu sokuvela manje. Babekwenza umgazi esaphila, bathola umgazi esaphila amapulazi nala. Esiza kubuza ukuthi yimthetho bani ababeyilandela engalandelwa ngabanye abantu beZimbabwe, ama-citizens angekho connected politically.
Ngaba bathola njani lawa mapulazi? Kungenxa yokuthi bebe ngabantwana bakamongameli nobengumongameli.
Nxa sikhangele indaba likaGrace Lusimba le, sikhangele le ndaba ye-Al Jazeera le, ama-documentary e-Jazeera la, amane abekhuluma nge-gold mafia ukuthi igolide litshontshwa njani eZimbabwe. Nxa ungakuhlanganisa konke lokhu ukasimba lobona nokutshontshwa kwegolide namanye ama-minerals eZimbabwe, then kuyazwisiseka okuyindaba kwakhona ukuthi kwenzakala njani. And njengoba ngijile ekuqaleni ukuthi iZANU-PF isitshela okwesikhathi eside ukuthi since ama-2000 ilengifomu iqala laphana ukuthi one man one farm, but nanku besithola ukuthi esimba lobona kalamafamu amaningi adlula khonokho ababeufake emthethweni. Ukuthi iZANU-PF iyenza imithetho kwamanye abahlali beZimbabwe, but imithetho yakhona they don't apply kubantu aba-connected neZANU-PF.